Amankampani amaningi aweZimbabwe asevalwa budumudumu kulezi nsuku ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzekala ngesikhathi umnotho welizwe lawo uqhubeka ubhidlika, njalo abantu abaningi bekhala ngobuzima bempilo besithi ngabe uhulumende uyabaphathisa ngokudla lezinye indingeko. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuphazamisa kakhulu umnotho welizwe wona ovele uziqhulela. Amankampani alengatsha ezivaliweyo agoqela i-Econet, i-OK, Pick n Pay, NASA lamanye. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Esikwaziyo ukuthi ama companies amaningi ebeguqa ngamadolo, njalo i disruption enjengale ukuthi bayavala njengoba isebenzi asakwazi ukuthi zibuye emsebenzini kuzaba ludubo sibili.
Ukuvalwa kwamankampani la kuza ngesikhathi uzulu laye ekhala ngokoma kwempilo. Abantu abanengi abasasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba uhlelo lokuphathisa abantu abazisebenzayo lozulu jikelele ngemali yokuthenga ukudla, iningi lithi alikayiboni limali. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abantu abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Imali ayikabi khona, ayikabuyi, abantu baloko belindile ngedani sokuthi uhulumende wayethena within a month siqala wayeze wathena kusiyafika u30 April sibili, nxa ngikhumbula kahle. Imali yabe sibuyile, ayizange ibuye. Okwenzakalayo kuphela ukuthi amabisi sasewahambisile ke aphenduka. Kulabantu asebebhalisiwe kungxenye yabantu abazathola leyo mali, kasothi abantu ke bayethatha ama sim cards rather laphana emhlahlandlela okukho lapho okuzangena khona imali. Ngokwazi kwethu namhlanje ngoJulayi sesiyaphela imali leyo, akasiyasikayibona.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, yena othi uzulu laye uthwele nzima.
Isimo sibi ebantwini abanengi kakhulu abasedolobheni lasemakhaya. Indlala ingenile njengalokhu bengasebenzi, kuvaliwe izinto zonke amabhizinisi lamafactory ayivaliwe ngobuningi bawo. Kanti ke lamankampani athwele nzima nxa abantu bevalelwe ezindlini, kabekho abantu abathengayo, baba balutshwane abaletha imali enkampanini. Ngokunjalo amankampani kukhangelela ukuthi angacine edilikile engavukanga vele. Kanti ke labantu zabulaya indlala baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Lanxa inengi lisithi aliluboni uncedo oluvela kuhulumende, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba kunsukwana ezedluleyo ukuthi banengi asebelutholile lolu ncedo. Idola leZimbabwe lona liqhubeke ligugudeka namuhla nxa liqathaniswa lelemelika, njalo lilahlekelwe imiklomelo emithathu. Emkambo semthethweni idola lemelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angu-76 kumbe i-1:76. Ngeviki edluleyo beliku-1:72. Ukuchera uthi umnotho ungaqhubeka uhamba ngonyawo lolu kusiyafika ekupheleni komnyaka, umumo uyabe usumubi ngokuphindiweyo.
Nga i-economy ingaqhubeka kanje, ngibona njengani siyaba sesifika kuba ngaleliyana ele hyperinflation. Ngoba khathesi into zinzima, sibili i-economy ayisebenzi, njalo i-corona le kukhanya njengani izaba lathe okwesikhathi esinde kakhulu.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC. Yimi untungamili Nkomo.